alamukela kuhlelo vuselela umo ya igama ngentungamile nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngibingelela njalo abalaleli bethu. Ngiyathemba ukuthi libe leviki elihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelelwa kwabaseHebheru ichapter ka 10. Ngizabala ngivela kuverse 23 kusiya ku-25. Uthi kasibambeleleni ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo, ngoba lo owathembisayo uthembekile. Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Asingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa nasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondele. Siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli, lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane. Siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo-March sokwedlula i-6 months abantu sihlangane kulendlini, kubo-WhatsApp, kubomakhalekhukhwini, kodwa ukuthi sibonane, sihlangane, sihlabelele sisonke sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID. Kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla, abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana. Manje nanti udube esingabalazo. Siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye ulutho, kugcina kusiba injwayelo, njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba. Manje bembona livesi esiyikhuthaza lapha kumaHebheru kuchapter ka-25, uthi yena kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye bejayele ukukwenza. Ukuthi abazalwane bahlangane babonane kuqakathekile, ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa yokuhlangana labanye abazalwane. Kuqakathekile ke ukuthi abazalwane kumaviki la alandelayo singabi nomkhuba okuthi ungasayi echurch, asibeni yingxenye yeleyo 50 kumbe yingxenye yeleyo 100. Njalo ungathini imaski nxa usiya echurch, hamba uthwele imaski yakho, hamba uthwele isanitizer yakho. Njalo ke umthande umzalwane, kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla, ukwenzela ukuthi singathelelani njalo limkhuhlane. Kodwa ke ukuyebandleni asandleni, senze zonke izinto ezane sijayele ukuzenza, sikhuthaze ilizwi likaNkulunkulu. Ngoba izwi lapha lithi lona kuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela. Usuku luphi? Lokuza kukaKristu. Kusho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyabathazela. Njalo laphana amavesi lana ngoba laphana ekuqaliseni kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo, abakukhuthazayo. Sikhuthaza abafundisi ukuthi labo batshumayele ilizwi lokholo, kube nokholo oluqubukayo phakathi kwabo, ngoba inhliziyo kaNkulunkulu ithi lona ukukholwa kuza ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke kukhuthaza kwabo bazalwane ukuthi bantu asingekelini ukuhlangana labanye. Ungathi wena mina ngifela ibandla lami sekulenjini, akulanto enjalo. Hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ungakhonza khona uhlangane labanye abazalwane.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba, egama likaJesu sithandazela abazalwane abasezindlini, baqinise bebekwazi njalo bathole amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo, sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamile nkomo.